Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 lamhlanje ngolesihlanu ekuseni mhla ka 15 Mbimbitho 2019 ngupraxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
emhlabeni phandle kweZimbabwe sokungumthetho ukuthi kumele sazi ukuthi ubani wenzani, ubani wenza lokho, sibatshele laba futhi abaphandle okwenzela ukuthi wonke umhlaba nje uthi comply with this money laundering financing of terrorism act.
Uhulumende weZimbabwe uthi usefuna ukuguqula umthetho olawula inhlanganiso ezisebenza zizimele owe private voluntary organization act.
Nxa uthi akhangela kuzilimo umumo wakhona mubi kakhulu, kuba ngcono nxa ususiya endaweni ezifana labombinga mhlambe labogogwe ezisondelele esayidini leZambia angani izulu beliwelela khona kancane, kodwa i-most of iMathebeleland North leSouth umumo wakhona mubi kakhulu.
Isikhathi sokuna kwezulu sesifika emaphethelweni emasimini sokonakele okwethusayo. Osekuchiye ingcwethi zokulima zithi indlala ikhona lonyaka iza kwesabeka. Kuthi ke iningi labeZimbabwe asebehlala kwele Melika bakhala ngokungaphathwa kuhle lapho besiyabhalisela ukuthola ugwalo lokuhambisa ipassport ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi ufuna ukuguqula umthetho olawula inhlanganiso ezisebenza zizimele owe Private Voluntary Organization Act ukuze uhambelane lokuchiwo ngophathelane lezimali owe Financial Action Task Force ukwenqabela ukusetshenziswa kwezimali kwabaphatheke kwezokulwa becacha. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumbiko wethulwe ngumphathintambo wendaba zezisebenzi uNkosikazi Sekayi Nzenza emele umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko. Umphathintambo ogatsha lwezemali uProfessor Mthuli Ncube ulandisa kabanzi ngale inguquko nxa isithe yaba khona labo gatsha lwakhe.
Njengohulumende ukuthi kumele singanzani ukuthi izimali zethu nxa sibhadala izimali loba ngubani obhadalayo, ngubani obhadalwayo, kumele kwaziwe ukuthi ngubani njalo wenzani. Nxa sisenze njalo, we are mainly complying with the global standards. Emhlabeni phandle kweZimbabwe sokungumthetho ukuthi kumele sazi ukuthi ubani wenzani, ubani wenza lokho, sibatshele laba futhi abaphandle okwenzela ukuthi wonke umhlaba nje uthi comply with this money laundering financing of terrorism act and provisions.
UNcube uthi uzasebenza kabanzi lumthetho hathi kulezi nhlanganiso zama-PVOs kuphela.
Amabhenki wonke kumele akulandele lowo mthetho, lamakhampani zonke kumele alandele lowo mthetho. Bhenki wonke ngimfanele kumele ayenziwe kuthiwa yi-KYC, Know Your Customer. Khonokho yikho asebekwenza, yikho kusemthethweni mhlabeni wonke. Kumele sonke sikulandele khonokho, yikho sikuzamayo lapho ukuthi khona sijoyine amanye amazwe nabo basihloniphe silandele umthetho wakhona.
Ulandisa ngokungehlela ilizwe nxa ungasalandelwanga ngendlela lomthetho.
Abantu sithi khona kasilandele umthetho wakhona, abasoze basithande basincedise basinike izimali zawo, basoze benze i-investment. So konke nje it leads to ukuthi khona sifuna investment, sifuna ukuthi khona sizorana labanye amanye amazwe, kumele sikulandele lathi khona.
Emhlanganweni munye uhulumende uveze njalo ukuba khona abogatsha lwezisebenzi bezololonga lelo bill ele Private Voluntary Organizations Amendment Bill anduba uguqulwe lumthetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama. Direct from Washington, the voice
of America. Isikhathi sokuna kwezulu sesifika emaphethelweni eZimbabwe emasimini sokonakele kwethu sayo. Osekuchiye ingcwethi zezokulima zisithi indlala ekhona lonyaka izawesabeka. Lanxa kwezinye izigaba zelizwe kunganeno umumo mubi kakhulu kwezinye izigaba ngenxa yesigudumezo esibuye sachisa amabele emasimini. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ingcwethi kwezokulima umnumzana Amandla Nkomo othi yena iyezi lezulu elilolaka eliphiwe igama lokuthi yi-cyclone Idai elikhangelelwe ukutshaya ilizwe kunsuku ezilandelayo lizaphathisa kancane ekutholiseni amanzi okunatha kodwa amabele akusela themba.
Kubi Chris, ngike ngahamba-hamba kuwona lamaviki amabili ayedlulileyo, kubi kakhulu. Isimanga yokuthi ubuthola ukuthi kulezinye indawo lapha abangazange balima at all, ngamanye amagama abazange nje bawuhlaba umfolo. Kwezinye indawo abantu balomumbu ongakafiki lasenqagaleni, meaning ukuthi lo mumbu eqinisweni asiwukhangelelele othi uzavuthwa. Indima zakuqala lapha abantu abahlanyela ngezulu lakuqala ayiqinisweni sokomile endaweni eziningi. So nxa uthi akhangela kuzilimo umumo wakhona mubi kakhulu. Kuba ngcono nxa ususiya endaweni ezifana labo Binga mhlambe labo Gogwe ezisondelele esayidini leZambia ngani izulu beliwelela khona kancane. Kodwa i-most of iMatebele North leSouth umumo wakhona mubi kakhulu. Nxa sikhangela ezifuyweni sinanzelela ukuthi lo tshani obukhona asibotshani lobuyani ukuthi bungalaluka kuze kuyefika uNovemba umbuDisemba ngoba kabutholanga amanzi eneleyo. Ngakho-ke bulula kakhulu ukuthi inkomo nje ngabo-June July bezizabe sezibuqedile. So-ke yikho ngizwa ngisiba le themba elingavulaliyo ukuthi mhlawumbe ucyclone Idai lo engasilethela okuhle kwelwethu hlangothi.
Manje ngokubona kwakho nxa lingabuya izulu lelu cyclone Idai lo abamtshoyo kungaba lobubelo yini kwezinye izindawo?
Ububelo obungaba khona sesiphelelwe yisikhathi kulabo abafuna ukulima. So ngezilimo abangakalimi hayi ucyclone Idai soze abancede kakhulu. Kodwa laba kade belendima zamuva ebeziloke nje zidinga nje ukuthi umfefezonyana ukuthi umumbu uqine kumbe amabele aqine ukuthi abe lesivuno kuzasiza. Kodwa umbona ngani usizo olukhulu luzaba semanzini abantu lezifuyo njalo lokuthi mhlawumbe utshani bungavuseleleka kube butshani ukuthi bungaqeda ubusika obuzayo.
Nxa wena ukhangele umumo okhona ungathi uyalingana yini lo anyakenye kumbe umnyaka lo ungani wona mubi kakhulu?
Hayi, lo nyaka mubi kakhulu. Ngonyakenye bekukubi kodwa bekungabanga kubi kakhulu ngoba ubuthi lanxa uhamba-hamba emaphandleni lapho uthole indawo ngendawo kusiba lokukhona okukhona emasimini. Lo nyaka kubi ngoba izulu belingani okwesikhathi eside. Lapho eliphela khona bekungena ukuchisa ukukhiphi inhlanzi emanzini. Ngakho ngaleyo ndlela amanzi la akade siba khona wezulu abahlavele phele ngokuchisa. So mina ngokwami isomiso kumbe i-drought ka-2018-19 lesi phezu kwayo ngibona ngananza ke ngiyibone efike kulesi sigaba maybe ka-92 but nxa ngithi ngiyananzelela hayi umumo omubi kakhulu.
Lo ke umnumzana Amandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezokulima obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Did you see Asikhangeleke eziphuma emaphaphandabeni. Iphephandaba leHerald libika ubana umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukuhlangana exoxisana labasakhulayo emhlanganeni wabo owe-National Youth Indaba. Lokhu kubikwe ngumphathintambo wendaba zabasakhulayo ezemidlalo namasiko uCassie Coventry. Lo mhlangano oqale izolo phansi kwendinyimba ethi My Future is Today wenzelwa eHarare International Conference Center HICC. Njalo ngenwa zinkulungwane lenkulungwane zabasakhulayo abaqale ukufika izolo bevela ezigabeni zonke zelizwe. UCoventry uthi abasakhulayo babhekane lenhlupho eziningi, ngakho ke abafuna ukuxoxa ngazo lo mongameli Mnangagwa namhlanje ekuqhubekeni kwalo mhlangano. Kuthi ke iphephandaba lebulenjini lanewzimbabwe.com lona libika kubana owake waba ngumphathintambo wezombuso wezabelo kahulumende kowaye ngumongameli Robert Mugabe, uSavia Kasukuwere ulakho ukuthathelwa indlu yakhe eyakhiwa ngenkulungwane ezingamakhulu amabili lamashumi amahlanu amadola $250,000. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba ephiwe ugwalo lwakhe lokuhambisa ipassport ecele ukuthi ufuna ukuyakwelatshwa phandle kwelizwe, ephakathi kokuthonisiswa amacala akhe okusebenzisa ihofisi yakhe ngaphandle komthetho. Ube emayele abuye emthethwandaba mhlaka 17 Zibandlela, kodwa akabuyanga, ngakho ke abatshutshisi bathi uyazenzisa ukuthi uyagula njalo ulamanga. Umtshutshisi uZivanayi Macharaga uphanyeke ingwalo zokuthi athathelwe indlu yakhe esenyanga ngoba elamanga ukuthi uyagula. Sizigqibake lapha indaba zethu eziphuma emaphephandabeni ethu aseZimbabwe. Sesifike ke isikhathi sokuthi sizwe okuvela kini balaleli bethu, abalaleli baka Studio 7 abasithumela imbono yabo nge-WhatsApp.
Ngingani tshona njani basakazi ku Studio 7 nani nje lonke balaleli be Studio 7 ngisithi libe lokulalela okuhle lina lonke nje elilabe lilayo imisakazo amawelesi akhulumayo izindaba ezimqoko. Igama lami ngusimkhula Ncube, ngihlala eDaluka Ward kuKhandangula Village. Esibhekane lakho ezigabeni zethu lezi, yilanga bakithi isivuno salonyaka akula sivuno esizaba khona kulesi sigaba sethu. Sesikuwa nje sonke isigaba sesithelwe ngamabele, asikwazi ukubana sizongenaphi ngoba laye ukhulumende lo obusayo akathenjwa ngoba okwakhe ubhekane lokubulala kuphela abantu, ukuthi abasize abantu akula kusiza abantu. Yikho-ke silohlupho sibile lwendlala ezaba khona lonyaka, kunzima lapho kuzaze kuyefika khona ukulinywa. Siphakathi kohlupho sibili, amabele esetshabalile. Ngiyabonga.
Sanibonani, ninjani basakazi abahle? Mina ngithanda ukudlulisa nami nje okusemoyeni wami engikudlulisayo nami engikubonayo. Ngisengincube ngilapha endaweni yaseGoli. Sizwa namaqembu akhankasayo lapha eGoli bekhala ukuthi abantu bangaphandle yibo abayenza ubugebengu obuningi-ningi lapha ezweni. Angikuyali nako konke, yana ngiyakuvuma ukuthi bakhona abakwenzayo, but ngobuningi abantu abalapha abazange ukuzoyenza ubugebengu. Kunje abantu njengathi abantu baseZimbabwe silapha nje endaweni yaseGoli bayakwazi ukuthi inkinga yini ngombuso okhona elizweni. Upresident wabo kade vakatshile khona eZimbabwe, uthembisa ukusiza uhulumende waseZimbabwe lapha adinga khona usizo, kodwa akathembisi ukusiza uZulu weZimbabwe onguye ohluphekayo, ohlushwa nguhulumende okhona. ufika athembisa uhulumende ukuthi uyamsekela, uzamsiza lapha nalapha afuna khona, uyadinga khona usizo. Thina singabantu baseZimbabwe sifuna usizo oluvela emazweni ase-Afrika, ngoba yiwo esihleli nawo esakhelane nawo ukuthi ngabe bayasisiza kususe umbuso lo khona, ngoba yiwo ohlukumeza abantu baseZimbabwe beze begcwale kwamanye amazwe. Sifuna ukuyahlala nathi emazweni akithi, kanti ngabe bayakusukumela njengenhloko zamazwe. Babonile ngesikhathi upresident okhona njengamanje engena embusweni ngenkani ngendluzula, kubulawa abantu, kukhishwa amasosha edubula abantu ebabulala, ebabulaleli ukuthi wayebelwela iqiniso ukuthi akuphuma ama-results alungileyo, kuthiwa abantu bangakhulumi. Kathesi uyena upresident walapha usuka lapha uye eZimbabwe, ufika uhlala phansi naye lo okhona, ambize ngopresident, kodwa sazi ukuthi ungene ngokungekho emthethweni ngoba bafuna ukubenefitha bona. Manje yinto ekhulunywa yithiwani nale, abantu behlukunyezwa ngapha, abantu besekelana bona ngoba baphethe bababusa. Sengathi naye i-ANC bangayivotela out iphume, ngoba uncedo lwayo asilubone. Ngabe bayivotela naye iphume ngoba uhulumende babahuquluzi lapha. Kanti sikuyatshontsha imali zama-VBS khona lapha, namakhomishini abantu be-ANC babatshontshayo, yibo abaluthayo izinto zikahulumende we-South Africa lapha, imali zelizwe le-South Africa. Ngabantu baseZimbabwe bana abatshontshayo, asali bakhona abagangayo. Umuntu uma eganga kabusha, ivele i-South Africa yona yonke ijikelele inobugebengu bayo kakhulu, ukudubula naye ama-families akhona abulalana ngezibhamu, yonke into. Asomazimbabweni la akwenzayo, labo bakhona abagangayo labo kababosha. Khona lapha yibro e-Johannesburg bakhona abafana basekhaya abahamba bebamba abantu inkunzi abaphuma eZimbabwe, ababotshwe nabo. Asisapoti ukuthi umuntu ezoyenza ubugebengu la, but nabo abacabangela abantu baseZimbabwe, bazama ukuthi basize abantu baseZimbabwe. Kulo muntu waseZimbabwe osuke ezoyenza ubugebengu la, bayenza ngoba bathola vele lapha kwindawo yokwenza ubugebengu, kodwa besuswa yisimo esiselizweni esibi, behlukunyezwa. Umbuso wawukhona okamgabe wawusebenzisa amaphoyisa ukuhlukumeza abantu, lo khona manje usebenzisa amasosha ukuhlukumeza abantu, ukubulala abantu. I-Africa yonithini ngakhonoku? Kuze kucomplain i-America bona bekhona khona la behleli nathi besazi yonke into eyenzakalayo, benza ngathi ababona. Ama-Africans asukume azinuka amakhwapha mana zama ukuthi ekhulume iqiniso. Kanti sokubuswa ngamanga na, nayo i-ANC nayo ma ingabe isupport uhulumente okhona waseZimbabwe, layo kusho ukuthi ibuswa ngamanga, ayibuse okweqiniso. Ngabe bayivotela nayo awuthi iphume. Kathesi batshontsha imali zelizwe, akusetshenzi imisebenzi, akula msebenzi. Abantu bahleli bayafunda, abantwana bayafunda, bayagwazana, bagwazwa ngabantu baseZimbabwe khonapha, abantu begwazana bebodwa, abantwana bakhona lapha e-South Africa bayadubulana benza. Akukhulunywa iqiniso, bekele ukukhampena ngezinto ezirong. Siyabona.
Ngiyelela wena msakazi. Mina engikhuluma nginguNothando Chuma esigabeni seKezi Kombome. Thina eZimbabwe sibhekane nohlupho olukhulu kakhulu, asisakwazi senzeni. Kuba imali kusasa yileyi, dollar livuka liphezulu, randi liphansi, kube livuka idollar lingasathengi lutho. Sesithi izulu ngoba liyana, sizilimele ngoba sisemakhaya, manje sokuchile. Sakwazi senzeni indlala layo seyikhona, imali layo ayisekho, ayisihlupha, abantwana esikolweni labo baxotshwa. Hayi, thina bakithi sithwele nzima kakhulu.
Labo-ke ngabanye babalaleli bethu abasithumele imibiko yabo ngocingo lweWhatsApp. Iningi labeZimbabwe asebehlala kwele Melika bakhala ngokungaphathwa kuhle lapho besiyabhalisela ukuthola ugwalo lokuhambisa ipasipoti ekhaya. Ukungaphathwa kuhle kwabantu lokhu kubikwa kuvame koBulawayo, lapho ofaka khona amafomu, ubhadale imali, abesethunyelwa-ke eHarare. iningi labahlaba omkhulu umkhosi labo ababe behlawulele imali eningi ukuthi bathole ipassport yabo ngesikhathi esifitshane esinjengeviki eyodwa. Sibe lethuba lokuxoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika. Unkosikazi Thembi Ncube odibane lalolu dubo.
Udaba lokuthatha ama-passport nxa uhlala ngapha eMelika, kuyabe kufuna ukuthi umuntu aye khona e-embassy. Bafika bekunika ke amaphepha ukuthi ufile ini, then bebe sebekuthatha ama-fingerprint, ufile wonke ama-form badinge usubhadala ke. I-process yakhona babhadalisa $30 ingazi khathesi kumbe nxese yakhwela. So nxa sufikile ngale khaya ususiya khona e-passport office. Indaba manje ikhona apho udubo lakhona ngoba uyathola ukuthi kule line ephuma phandle. Akukhanyi ukuthi line yakhona ihamba njani, line yakhona kayihambi kuthatha isikhathi. Abanye nxa besazi abantu hhayi badlula nje bayengena phakathi balungisela amaphepha baphume. So mina ngathi sengifikile khona ngale hayi salinda sengibijana phandle saze sayangena phakathi. So sesezingenile-ke phakathi bakhangela amaphepha ami, bangivuza ukuthi ngihlala ngaphi, ngabatshela. Kwathi ukusuka lapho kwathiwa kumele ngiyebhadala $300. I-$300 leyo bathatha iviki ukuthi bangilungisele i-passport yakho nokuthi bayithumele eHarare bayilungisa sebeyiletha-ke. Kodwa-ke khonapho bathi bengakathatha amaphepha ami bathi kumele ngiye ku-DHL ngiyethenga i-envelopes ye-$5 kwenzela ukuthi khona bezafaka amaphepha amphakathi bebe sebewathumeza. Ngahamba-ke e-DHL engathenga i-envelope aphendengabuyela futhi e-passport office sengabaqhubela bathatha i-envelope bathatha la maphepha ami badinda konke banginika i-receipt yami yokuthi ngibhadele $300 ukuthi i-passport yami ibisilungile ngeviki. Iviki yedlula lakho futhi isizathu sokuthi ngiyekhaya ngangisiyabe kumama. So umsebenzi kamama wathisophelile iviki yedlula. Sengisithi hayi njengoba iviki siyedlule akuthi-ke ngiyekhangela ngale passport office ngiyebona ukuthi i-passport yami siphenduyile yini. Ngahamba-ke e-passport office ngathi ngifika khona ngale bangitshela ukuthi khona kule problem la maphephana. Ngiphenduke futhi after amalanga amathathu. Hayi lami ngithembe-ke ngibuyele ngekhaya.
Kodwa bekuphatha kuhle khona lapho?
Babekhuluma lawe kuhle sibili, you know, bengakukhathazi. Angithi lami ngangithembile ukuthi hayi bazangilungisela njengoba ngibhadala imali yami $300. Amalanga amathathu edlula ngabela futhi ukuyabuza ukuthi i-passport yami siphenduyile yini. Bathi hayi i-passport yakho ayikaphenduki. Buya futhi after 4 days. Ngangilamaviki amathathu ukuthi ngibe ngiseZimbabwe. So iviki yesibili yedlula i-passport lokhu ingakafiki. Kwathi sokufika iviki yesithathu hayi lami uvalo laso lungiphethe ngoba ngase ngisithi abantu laba kusho ukuthi abasoze bangilungisele ngesikhathi njengoba bethembisile. Third week ngabuyela khona ngale udubo laseloqala-ke khonapho. Bahle baqala sukungiphatha kuze ngathi ngifika sengibuza ukuthi i-passport yami bhadele imali engaka sokuthi la maviki amabili angayitholi kuhamba njani. So mama wakhona ngangikhuluma laye wahle waqala ukungiphendula kubi esengibuza imibuzo ukuthi kade vele wena udlala eMelika uhlalele isikhathi sonke esithi singaka. Lami kwangimangalisa ukuthi kade usingibuza imibuzo yonke leyo. Angithi amafomu ngibhalile konke ngafila konke i-problem sokuyikwini. Angazathi ukuthi i-problem ikwini. Athi ya ube kusasa ngenxa ye-passport yakusathi yabe sefikile. Ngabuyela futhi ngelanga elilandelayo ngathi ngifika passport yami yayingekho. Ngaze ngayacela-ke esinye isihlobo sami ukuthi sihambe sonke. Uza khona ngalo ukuthi kade uhamba njani ngoba amalanga ami hayi samalutshwana ukuthi ngiphenduke ngapha e-America.
Bengathi ukuthi inkinga yini?
Babengathi ukuthi inkinga yikwini. Babengandile. Kodwa-ke mina khonapho ngase ngiphethele uvalo ngoba ngasesesaba ukuthi i-passport yami nxa ingaphumanga ifanathi izangishiya. Itikiti lami-ke nxa ngingasagadanga kwakuzasho ukuthi somele ngithenge elinye itikiti elokuphenduka ngapha. So ngibuyele-ke lesihlobo sami ukuthi siyebuzisisa ukuthi kade kuhamba njani. Umsindo wahle waqala-ke khonapho. Wahle gawatshela ukuthi ngibhadale imali engaka, i-passport yami ngiyafuna ngoba sengisayelwe ngamalanga amathathu ukuthi ngibuyele. mama khona wazama ukuthi ake angivaleli ngase ngisithi ngicela ukubona umanager supervisor
ngoba
ngibona supervisor yeah ngibona supervisor uze office ine engahle sihambe yeku kumaqhuzu wakhona lo ke singihlale phansi ngijele ukuthi mina ngizelapha ekhaya kuzobe kumama lokuzolungisa ipassport yami ngibhadele imali yami $300 lingithembe sile ukuthi ngevike yodwa ipassport yami yabe silungile kodwa amaviki amabili asedlule kade sakusazwakala ukuthi amaphepha amangaphi so supervisor lo ke wasethi hayi mana ngikhangile usupervisor lo aphenduke futhi ofisini azokuthi amaphepha akho azangufile kuhle azange linjele konke lokho so azange ngiwafile kuhle angaphi aletheni ngilungise wasethi hayi sasewasiwadinga then sesingathola sizalungisa siwathumele futhi eHarare okwaze kwanginceda ukuthi isihlobo sami singalise ngangihambela so e-ofisini yama-passport wahle wathi yena uyagada ntambama ufana jena uyiHarare so nxa kuyukuthi abantu laba abe-passport office bathumela amaphepha ami ngo-DHL yefika sasekuseni layo uzafika ema-ofisini aweHarare ngo-8 ekuseni ahlazama ukuthi alungise so wafika khona ngale Harare singabade ngamaphepha waswela so-ke khathe sengizayelwe i-2 days
asebonakala eHarare kona
ngakho asebonakala eseHarare ukuthi abonakala njani awazi
kodwa lokho kwenzakala kobulawayo
khanye ngani eHarare hayi akwenzakali kangaka kodwa ke kobulawayo ngiyafisa sibukuthi abakhulu bakhangele sisi process yakhona nxa abantu bazabhadala izimali ungakhanya ukuthi imali sibhadele i-process yakhona doesn't go through kutho ukuthi vele nomanager wakhona is involved in that process
mabi customer service yalaphana vele ukhanya ngani kayikho nxa uqathanisa nxa ulungisa amaphepha lapha emelika ubona kulomehluko
ya kulomehluko kulomehluko omkhulu sibi lapha emelika vele awuhlupheki uyahambe thatha imfanekiso yakho thatha ama-form ufile uhambe e-post office bakhangele wonke umuntu ufile kuhle bakudindele badali phenduke i-passport yakho through the mail
lo ke ngunkosikazi Thembi Ncube isizalwane seZimbabwe sesihlala khonapha eMelika elandisa ngokudubo lokuthola i-passport
owa madinya khala ngoba ngidabukile inhliziyo ibuhlungu ngoba yephukile awuwe mdali kari sekuthi ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba ushiye ngingedwa lala kahle ke sithando sami ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba nzange mbene xesha nokuthi goodbye 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 ngoba nzange mbene xesha nokuthi goodbye 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 ambago goodbye ngoba nzange mbene xesha nokuthi the day bentelo guru yeza the day bentelo guru yabuya I'm feeling a tower couldn't help it I couldn't wait to hold you in my arms ngeke kuningi befungukuthina Ngikuning befungukonisa ngifuna sihlale phansi xophe I couldn't wait to look into your eyes Oh manje khala ngoba ngidabukile inhliziyo ibuhlungu ngoba yephukile awuwe mdali kari sekuthele Why you thathe so galala Oh manje khala ngoba ngidabukile inhliziyo ibuhlungu ngoba yephukile awuwe mdali kari sekuthele Why you thathe
Ingoma emnandi yesiphiwa uKelvin yehle yasifikisa emaphetheleni yohlelo lwethu lwalamhlanje kunongcwelesihlanu ekuseni kunjenje asidibaneni njalo mbethi nti asibeke ithuba elifana njalo ngo-7:30 ntambama lapho siyabe silethulela njalo ezinye izindaba ngolimi lwesindebele oselivalelisa okwamanje sithi libe lelanga elihle elilijukela Mo praxis is Jeremiah.